Abasakhulayo ikakhulu labo abangabalimi bathi ukukhudumala komkhathi kudala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Bathi lokhu kwenza amabele engavuthwa kahle. Urumbitsa eMatonga olima amatamatisi eChegutu ngomunye wabakhala ngokukhudumala komkhathi.
I-adaptation process ingani isasiaffecta. Lami khona bangisafundela ukuthi mbone ukuthi ngeclimate yethu iwine engakwenza. But ngithanda ukubonga ngoba khathesi silabantu abasincedisayo kobo farming city ngale nxa ungangena kuyabe kulama-agronomist. Then kulama-youth lawa abahamba esikolo abayenza owabo agronomy and all. Yibo abasifundisayo sebeyenza ama-consultation businesses. Labo TikTok laba bayasifundisa futhi.
Baningi ababhekane lokukhudumala komkhathi eZimbabwe. Abanye behluleka lokufuya inkomo, imbuzi, izimvu lokunye ngenxa yokuswelakala kwezulu. Umnumzana Wallace Banda, umlimisi okunkampani ethengisa inhlanyelo eSidco eMathebeleland, uthi kunzima ukuba abatsha bezivikele kusimo sokukhudumala komkhathi.
Izindlela zokuthi sizivikele ku-climate change zibalisa ukuthelezela. Kodwa lezi izindlela zidinga ukuthi sigebhe imigodi, siyakhe amadamu ukuze sithole amanzi. Konke lokhu kudinga izimali eziphezulu. Kuyadingakala njalo ukuthi sisebenze izinhlanyelo esingathi ngama-drought tolerant varieties, lama-early maturing varieties. Kodwa ontanga sihluleka ukuthi sikuanalize ngoba isandla sikasifitshane, njalo kwesinye isikhathi asifinyeleli ukuthola uncedo emabhanga.
Unkosikazi Veronica Chakarasi, ingcweti ezimeleyo ebona ngokukhudumala komkhathi, uthi kulabanye abantu abathi akula kukhudumala komkhathi emhlabeni. Uthi abantu laba bakhuluma abangakwaziyo.
Kulezahlakalo ezibangelwa lizulu elinengi, kube lezehlakalo njalo ezibangelwa izulu elilutshwane. Ngale indlela sizathola ukuthi abalimi abasakwazi ukuthi balime nini njalo ukuthi balimeni ngenxa yokuthi izulu alisani ngendlela ekade lisina ngayo ngesikhathi esidlulileyo. Sizathola ukuthi lingaphangisa ukubuya liyashesha njalo liphangise ukuhamba. Njalo kwezinye izikhathi liyaphuza ukubuya kodwa liphinde lisheshe futhi ukuhamba. Ngakho uzathola ukuthi izilimo ekade sizilima ngesikhathi esidlulileyo okwamanje azisakhuli.
Unkosikazi Jakarasi uthi umumo lo uphazamisa kakhulu abatsha emaphandleni.
Ilitsha lethu eliningi elihlala emaphandleni liphila ngokulima. Kodwa ngenxa yokuthi izulu lisuka libe lilushwane, abasakwanisi ukulima ngendlela efaneleyo. Ukuchisa kuyaphambanisa indlela abalima ngayo kanye lezifuyo abazilimayo.
Unkosikazi Sibonile Ndlovu osebenza labalimi eMathebeleland ekunhlanganiso yeZimbabwe Project Trust uthi abatsha sebedinga ezinye indlela zokuziphilisa kulokulima.
Inhlanganiso yethu isebenza ise insiza ogodlwayo umahlaba ayithwali kule gold ngale. So uzafica ukuthi iyouth eningi ithi hayi lokho kokulima sehlulekile nanku phela sokungufejafeja izulu lakhona. So hayi akushiyananga lokuyatsheketshe bazingenele emgodini abantwana. Yethu bebelesifiso nje sokwenza into ekhanyayo nge-agriculture.
Inhlanganiso ye-World Resource Institute ithi amazwe athuthukileyo agoqela ele-China, USA, Russia, India lamanye yiwo akhipha intuthu eningi ephazamisa umumo womkhathi. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo obona ngezomkhathi lokunye obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Jonathan Gandari okhokhela inhlelo zohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi ziningi inhlelo ezingenziwa ngabatsha ukuze beziphilise loba kulokukhudumala komkhathi okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.